Isisindo sedola lemelika sesehle kakhulu ukuthi abantu abaningi sebesiya emabhanga uyathenga kumbe ukuthengisa imali le. Osekubangele ukuthi abanye abathengisa imali ezikaladeni abathiwa ngosiphatheleni bethiye umsebenzi ngenxa yalokho. Uhulumende uthi lokhu kuyisibonelo sokuthi umnotho welizwe usuvuselelwa. Kodwa ezitolo intengo iqhubeka iqansa mihla ngemihla. Ngomvulo amapholisa ebikwa ebophe osiphatheleni emgwaqweni yakoBulawayo. Sixoxe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni koBulawayo ongafunanga ukuqanjwa ngegama.
Izindaba zemali ethiwa azicedakali, azicedakali zivela ngaphi, ziya ngaphi, just confusion kuphele khona. Ya, abantu abaningi sesemabhenki badumanisayo ukuthi amabhenki yona yiyo sekhwezi i-rate yaphezulu. So laso simangalise ukuthi kade uhamba njani wena, ama-rate esiyaphezulu. Abanye sebethile umsebenzi sibini, abanye bathi konomalisayo ukuthi kade vele kuya ngaphi, so asikaqedakali umalisa ngikhona ngoba le-rate imali esikhuluma ngayo yena le yebhenki yenze semashop.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo esizinda umnumzana Raymond Phiri uthi ukwehla kwesindo sedola akutshengisi lakancinyane ukuthi umnotho ususiba nganeno, kodwa kukhanya lokhu kuza kuba lodubo olwedlula olukhona okakathesi.
Lokhu i-situation esikhona sibili ngoba emabhenki konganiso kuthiwa imali ezinganizi phezulu kula e-black market. But ngibona ngani lapha e-black market basakhangela ukuthi i-situation ngoba that was the after maybe a week or so sekushintsha yonke into le. Just a temporary thing le yenzakalayo. Into engingayishintshanga ngisho loku injalo labo bakhwezile abezitolo laba vele labo ama-prizes angikhona bahle ba-rate ngeloku vele nge-US dollars but besebenzisa ibhondi naleli elifunwa yi-government so otherwise akula into eshintshayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Return Love ongowebandla le-MDC uthi okwenzakalayo akukhanyi kahle ngoba usuku ngalunye ngalunye luthwele olulakho.
Asikakuboni kumbe yikho okuzakwenzakala kodwa kwakathesi asikaboni njengoba nanje thina siwosomabhizinisi eyiyona yosomabhizinisi bayithola leyo mali kodwa thina abantu kazana asikakuboni okusenzakala njengoba nisisho kanti iqiniso yokuthi kasikaboni la kwezinye indawo uyafika kukhwelile kwezinye indawo lokho eziningi ama-prize nalana ababelawo kali kodwa kwakathesi mina mfukhuma ngiyithenga mina nsuku zonke mina ngiyathenga ngilekhithi ngithenga nsuku zonke angikaboni kwezinye indawo uyafika ufike vele sokukhwelile i-raisi nje ayifike ngama-21-22 RTGS i-2 kg so ukwehla kwakhona ngingakuboni ngingazi mbe ngigcine ethawuni izulu ngingazi namhla engcenye banjani engcenye bayehlisile namhlanje kangazi kodwa okokuthi kwehlile sizwa kuthiwa kuza kuhla kumbe kuzakwenzakala yikho silindele ukukubona khona lokhu.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube liviki utshele ikomidi yedalela ephalamende ukuthi umthetho asanda kuwethula ophathelane lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kahle njalo usuqalisile ukuvuselela umnotho. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.